Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo LACCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be-interpreter umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa.
Mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele iZANU-PF. 23 August.
Kodwa ibandla lesi likuchaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
IZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngenza imnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo le-SCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende kobulawayo yi-High Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe-nomination court isikhathi esasihleliwe yi-ZEC sesedlule. I-Supreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha e-CCC esithi wona i-High Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla leZANU-PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirowotsa yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkantsho njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo ukuthi iSupreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangele ukuthi kwesinye isikhathi iSupreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho yeSupreme Court, igcine esingathi thina yi-dignity ngesikhiwa, ukuthi iSupreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elile sisinto kumphakathi.
I-Supreme Court ingavumelana le-High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube le umhlangano omkhulu owe-Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama-consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu
bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla uthini ngalokho
thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TCC abafikanga ngesikhathi kukanti-ke bona abe-ZEC abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TCC bafika ihola lesine lingakatshayi but bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakatshayi yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngaphi so ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngaphi isiya ngaphi nesikwaziyo ukuthi abalunga e-Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakatshayi
Loke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uqoqe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe ese-Country Park usewakongratulata ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni so kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa okunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million nguyena lo babuphetheyo ese okuzaba ngumbuzo ukuthi i-coincidence yangkhona ngoba umuntu uzathi hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kule nsolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial so mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo okunye okuyabe kuqakathekile ukuthi kwenzakale yokubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TCC liyabakolota ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babe nezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga abantu bakobulawayo lebandla le-TCC kufuzeni bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathe so uma abantu babo sebekhitshiwe kuye kuqakathekile ukuthi besapote amabandla amanye ukuze kuvinjele izano
Siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga lezanu PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba
akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kamodi engubona kungenzakala ngomodi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kamboni kungathi umodi ukhitshiwe kaloku vele kangikukhangelelanga umodi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteka ezintweni ezininginingi yibo ababe ngosomabhizimusi so yibo abantu abangani bayathinteka ungakhumbula kulo mnyaka umodi wengani uyathinteka entweni zegolide lemuli yona le esiphethe so ukuthi sikhangelele ukuthi umodi namhlanje ngavuke ekhitshiwe hhayi siyabe singasibo bantu abakhulileyo umodi usebenza labo labana abantu
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwaNtuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethu lela mazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela lesi silembhede ngamathumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje. Isibhedlela lethi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla lezanu PF edale lephalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki lapha eCowdrey Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela is well equipped, it's got very modern equipment, imishina eyenza yonke into abantu beCowdrey Park bazathabula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane abantu besiyasizwa ekliniki.
Umongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho lelisifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathu yazivela nani? And in the Second Republic we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe umntutu ziyathunga eyayiyikhona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivotele iZanu PF 23rd August siwine nomdumo. Namhla ufuna ukutshela Zulu ukuthi sonke siyafana esibameni seZANU PF. Amalokhonkoli zonke ngeZANU PF, iparlamenti ngeZANU PF, sizawina.
Umhlali weCowdrey Park umnumzana Magubane uthe ZANU PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza eziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZANU PF. Aspiring candidate engubaba uMthuli Ncube, we have seen i-development esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange sibone kuma opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo sommeli weBrithale Zimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZANU PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala eseStone Ridge esiseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abe ngokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi upresident njengoba engumuntu ofanele ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icakalise court kakula muntu ofanele ukuthi ehambe ekhuluma ngalo. Thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo-4 o'clock icubungula i-appeal yena sehamba sesiyatshela abantu eCowdrey Park ukuthi ubaba uprofesa Ncube Mthuli sei MP is an opposed lokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi sub judice iyazila ngoba lapha sibona ngani ezifunwa ukuinfluencer High Court ukuthi njengoba upresident sechile ukuthi uMthuli Ncube sengu MP anu opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umntomdala ufanele ekhuluma iqiniso kwenza ukuthi abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uprofessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa abangabanye abantu abathiwa bazibuyele bodwa hachi bona abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye siba transfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yako Bulawayo iWard 1 babuya bazahlala khona phana okwesine sibona abantu be ukudla bejikeli amajikeni inabo nje beholwa njengenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yipoverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngomthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu yizinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-CCC abaholwa ngubaba u-Advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele iStudio 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu Asambeni
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesephume wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaJiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uJiwenga owayegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCountry Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sarubonani, 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 sarubonani. hayi yazi abantu bezandaba, abantu bezandaba namanga too much lawa. Zama ukukhombisa abantu ukuthi bebe-under bona. Abantu bangayingeni indaba yezande, bangayingeni indaba yezande. Bengarotshwa ngezayo izandu ngama-peanuts manje. Ngoba nje ma kuphela ukhetho nje banyamalala ngeke uphinde ubabona, sazoyobona ngo-2028.
Eyo Studio 7, ngingabe ngivuka njani emsakazweni? Siyeza umnankakho izethembiso zakhe, kodwa thina kazi sincede ngalutho ngoba vele yodlala ethembisi, yodlame lolwabathaluko. Manje yini le abayenzayo besebenzisa onkantolo ukuthi bakhiphe abantu sibayibo abafunekayo? Bona ma bengelavalo abavulele laba bantu bavotelwa, bawine ma besenza kuhle abantu babavotele. Ngijiya kwanabo
Studio 7 linjani? Mina ngilesimanga ngalowo mgwaqo okuthiwa ngenkayi, kuthiwa ibulawayo enkayi road. Kunini kwakhulunywa ngayo? Waye ekuqala ukukhuluma ngemgwaqo esefuna ukuvotelwa, kathesi uzavotelwa uyawina. Uyazithulela ezithulela, uyaziye evumbuluka ngo-2027 zebona u-2028 seseduze. Engikhona esitshela ngemgwaqo, khangela lapha ikakhulu lapha esikhona thina kubo Sganda, wathi akula mgwaqo vini. Mina ngisemajiji, kathesi ukusuka ngenqola mbuhamba ngenqola mbuhamba ibhayisikili usefika emajiji, ufika nzima ngomgwaqo ofileyo kodwa kuthiwa phambili ngezano. Yini into yakhona enziwa ngezano ebukekayo? Abantu kabazama ukuvusa amakhanda bebona ukuthi izano le ngamanga kuphela sitshela wona, singeke sapha yasilungisela ilizwe ngaphandle kokuthi besitshela amanga kuphela.
Siyabingela emsakazweni, sabona khona umsebenzi. Sengathi namhlanje izinkantolo zingaphumela obala ukuthi zizinkantolo zakangempela na, noma ziphathwa izano ngempela, ziqondiswa i-headquarters yezano. Ngoba kumele baphawule ukuthi basho ukuthi uSevwe Kasure uyabamvumela na ukuthi akwazi ukuthi ancintise ukukhetho, lamalunga etubusi lawa ababamba izandla lenyawo lawo ukuthi akwazi ancintise lapha kwaBulawayo. So inkantolo ma izaphumelela ecebeni lokuthi bama ngapha ngakuzano, amaZimbabwe kumele abone ukuthi izinkantolo seziyingozi ngoba sezingezezano. Bekhohlwa kwathi noma izano ngazi i-Greek election ayikho into ezoyenzela ingane yeZimbabwe bengcono. Ingane zeZimbabwe ziyaqhubeka zisiya kuwa ezikafuleni eBotswana zidinga umsebenzi, zingakhompa zethwa lutho, ziphuka amathambo omzimba zibe paralyzed kungenamuntu ozazibheka. Ezinye ziyaqhubeka zibela eSouth Africa zifike zitshiswe ngamathaya, kungakhompa zethwa muntu kwandaba zalutho. Ezinye ngapha eZimbabwe mazikhala ngokuthi luphambe kanjani ukhetho, ipha ama-results okhetho, zizophulwa yiyo futhi iZANU-PF kwandaba zalutho. iZANU-PF kade busa abantu semele bebekwazi 40 years ukuthi ayenzanga lutho. Akula lutho lulodwa ngaphandle lokuthi babophe ama-opposition kuphela ongarivume, bayaphelela ejele labo Job Scala kuphela. Yiyo lokufaka izinkantolo, imithetho yezinkantolo ukuthi ungakhuluma ngabo bakunkinadela usaphuma ejele. Hayi into enhle ukuthi fakani izano wokukhona okuzayo kuhle, cha akukho. Siyabonga.
Sibingelele enkundleni. Lishona njani basakazi? Khuluma engumantyeza. Sizwile ukuthi kuthiwa e-Country Park abantu bebegcwele khona ngale bezolalela amanga ezano. Mina ngokwazi kwami izano ayikaze yayenza loba yini elizweni leZimbabwe. Izano iyeyama kumadona. Njengamanje kuvulwe isibhedlela okuvela ukuthi sakhiwa nguhulumende waseBritain, kodwa izano iyajika ithi yiyo eyenza intuthuko. Izano ayikaze yagubha loba yisibhorani. Konke izibhorani ezikhona ziyashuka zigejwe ngamadona, kodwa izano iyathi fika ithi yiyo egebha isibhorani. Lezibhedlela kathe semakhaya abantu bayazakhela izibhedlela, kakhulukazi abantu abakudiaspora. Isibhedlela leso mase sizovulwa, izano iyafika ithi yiyo eletheleyo ntuthuko. Thina siyayazi, siyazi kahle, asiyifaniseli. Kade seGwanda kwakuvulwe inkamba zamapholisa ezincane, ngizinto ezincane ezakhiwe izakhamizi. IZANU iyabuya ithi yiye kwenzileyo lokho. Siyakwazi ukuthi izano yonke into iyeyama kumadona, ihambe sitshela abantu ukuthi yibo abayenze lezo zinto. Lokudla okubuya ku-United Nations mase kuphiwa abantu izano yakuthi ngokwayo. Siyakwazi kungarojwa nje abanye abantu, kodwa thina siyazi kahle izano. Kodwa ngicabanga lokuthi abantu sebeyazi ukuthi izano yonke into eyenzayo nje ayilaqinisa. Ngalokho-ke asisezamenini ukuthi kube le nguquko, sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi. Sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki, asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasitshiya kuphi bantu bakithi.
Sivoteni ngokuthula, singabi le ndaba noma kulokuhlukuluzeka, but asikufakeni enhliziyweni, sisebenzise uthando olusenhliziyweni. Ngiyabonga.
Studio 7, salubanani linjani? Thina siyaphila ngapha ngutsunami lona. Udaba lwami lulana le ndoda akobulawayo angazi noma ngichabango noma ushabalala owaye khuluma ngokuthi khona i-leadership ye-CCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi ubabe kunama-structures and everything but akafundi if iZANU-PF nefazi could infiltrate i-CCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama-MP what more if lento yenziwa kudala bangaka ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyileader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyileader manje wena mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini ngeqiniso kuba muntu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethwele isithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla. UTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthwethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanqa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-Democrats sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe ileader entsha ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile yebo siyakuzwa kodwa umbuzo kumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe and masibona thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhani ingathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9% khona manje useyehlisile i-inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle idola liqinile i-America e-Ukraine isincedisi Ukraine i-Ukraine isitshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia. So konke lokhu izinto ezilethe kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. kodwa ibandla le-CCC likuchaya indiva lokhu. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.